Okokuqala ngomo ukuthi ungezwa abantu akade besilwa ngendlela le akade besilwa ngayo langendlela umgaba athathele ngayo umbuso. Umuntu othathele umbuso esekhuluma ngendlela umgaba akhuluma ngayo, kumele siqalise ukuzibuza ukuthi kahle kahle kuyini okumenza akhulume lokhu. Kungabe kukabili ukhuluma lokhu ngoba ebona ukuthi lo omhluthunele ubukhosi useye ubukhosi bakhe bazika baba yilobo ukuthi akulamuntu ongabuhluthuna. Ngalokho usekubona kuyikuthi kungenzeka ukuthi nxa esethe wahlala emhlabeni lesi ngendlela umnakagwa aseyiso sona angaqina kusasa esesenza ngesuku esikhathi phecelezi yikurevisitha izinto eziningi umgaba azenzayo. Okwesibili kuyikuthi kukhona okungabe kukhona omgabe labo gresi abakwaziyo abangakwenza kusasa okungabangela ukuthi umnakagwa umbuso wakhe ugcine la uhluthuniwe. Okwesithathu kungabe kuyikuthi eqinisweni umgaba uyakwazi ukuthi umnakagwa ngumfana wakhe ngumntanakhe umkhulisile umenze waba yikho lokho ayikho khona, obengakwazi ukuthi uzasuka kusasa abe kumangoyelwano esingathi uba ligola amuke egumeni. Kodwa eqinisweni usekubona ukuthi sokwenzakela kula achithekile achithekile angeke abe esawabutha. Angakwenza ukuzama ukuthi athi ngesilungu come to terms with the reality azithola ekiyo labamfaka kuyo. Ngibona ngazani kufanele sikukhangelisise ngalezo ndlela, kodwa singakulibali lanxa kunjalo ukuthi eqinisweni umgabe Logres enhlizweni zabo babuhlungu ngento eyenzakalayo ngoba isiyo nto ababeyikhangelele ukuthi izenzakala ngendlela eqinise yenzakala ngayo.
Abantu bezanu PF bake bakhuluma ukubana umgabe bazamthathela wonke amaplazi bemtshiyele elilodwa kuphela, kanti abalwa impi enkululeko abakuzanu njalo befuna ibizo lakhe lesulwe egcekeni lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport. Ukuzehlisa kumnangagwa asekwenzile umgabe lo nkosikazi wakhe kayisiyo ndlela yini yokuzama ukuzivikela kukho konke lokho?
Kungaba ngokunye nkomo, kodwa singalibali umgabe ulamacala amaningi lemlando eminingi okusamele ukuthi ngokuqondileyo bekumele ayikhulume. Kodwa singakulibali phela konke lokho akwenziwe namacala amaningi ubewenza elo mnangagwa njengomunye wabantu abakhe akade bemsekela ekwenzeni ububi bonke lobo. Umnangagwa uyakwazi lokhu, ekwazi kunjalo uyakwazi ukuthi nxa kungenzeka kusasa ukuthi umgabe kuthiwe uyahanjwa inkantolo angakhuluma into eziningi. So kuningi umgabe akubona kuqondile ukuthi ma kunje aphonge uphumele egcekeni nje abe ngumuntu ongani yena uthi usupporta umnangagwa. Ubona kuqondile ukuthi amkhuthaze uhulumende wakhe amxhase kuyiwe phambili. Kodwa kuyikuthi ngoba bavala izinto eziningi abazenza bebonke, kuningi abakwenzileyo kubi abantu laba bebonke akungasimangali. Mina vele ngokuya ngami bengivele ngikwazi ukuthi ngokuya kwesikhathi umgabe lomnankagwa bazatholana kwezinye indawo bagcine beqhubeka besiya phambili ngoba ubi baba babebenza. Ngoba umnankagwa ukhuliswe waze waba ngumuntu omunje, ukhuliswe umgabe uqalise ukubulala abantu lama-26 years i-ground yenza kakusimangalisi lokho.
Bakhona abantu bezanu PF ekade besekela umgabe ababekuqembu le-G40. Ubona ngani bezwa njani nxa sebebona esezwanana lo mnangagwa?
Kwehlukile abe-G40 iningi labo abaningi ngontanga ngabancane. Ma bekhangela umgabe esekela umnangagwa bayakwazi ukuthi umsekela njengobana nje kukhona okuningi azama ukuthi aziprotekthe kikho. Kodwa iningi labo bayakwazi ukuthi eqinisweni omnangagwa kasomuntu oqotho, kasomuntu asongikhokheli abangathi iqotho okumele bamelayo. Angiboni bezatshintsha lanxa kuyukuthi umgabe usekhuluma wayo. Umgabe akukhulumayo ngesilungu singathi yi-politics nje, wenzela ukuthi asafeguard ama-interest akhe. But abantu be-G40 phela abasoma-interest kamgabe bayakwazi ukuthi bale kusasa okufanele bayiphile ngemva koba umgabe esedlulile bazeqhubeka bephila, kungenzeka umnangagwa la aqhubeke khona. So bona ama-interest abo lezikhalazo zabo zilokhe sekhona. Angiboni kuzabatshintsha lokhu.
Ngamanye amazwi uthi wena abasekeli bakamgabe kabasoze banamathele kumnangagwa ngoba umgabe isezwanana layo umnangagwa?
Abasoze banamathele kumnangagwa ngoba umgabe ezwanana lomnangagwa, ngoba umnangagwa vele ngamanye amazwi bengu-vice president kamgabe. Umgabe elokhu emprotect abantu be-G40 besilwa layo. Bebevele bekwazi ukuthi kungenzeka into enjengale, but bazoqhubeka impilo e-G40 le-camp kamnangagwa ayikapheli impi.
Ucho kuthi balokhu bekhona yini abe-G40 kuzanu PF phakathi?
baningi phakathi bakhona njalo lomnankakhe usikhulumele ngowakhe umlomo sekuyiwa kukhetho wathi yena uyakwazi ukuthi kulabantu abaplana ukuthi bangene eParliament babe sebemuva imotion ngesilungu esingathi yokumrecalla using iParliament labo bafuna ukumrecalla ayisiwo bantu belacoste ngabe G40 uyakwazi ukuthi bakhona